Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela kweza kusihlwa kustudio 7 ngolesivile mhla ka 14 kulwezi 2023 ngontunga milinko mo endabeni zethu lamhlanje Sogu la manye njalo amalunga edalele parlamente awe CCC asexotshiswe ku National Assembly la ku Senate. Lanxa umthetho ndaba we High Court namuhla unxume ukuthi lokho kuke kumiswe.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ngubaba uThapamane Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leCCC umnumzana Thapfumane Masaya. Yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende kanye lamalunga ezanu-PF. Elemelika leleBhilithane asethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu leHamas elePalestine elilwisana lele Israel emizameni yokwenqabela amanye amazwe ukuncedisa iHamas kulimpi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weHigh Court namuhla sisithi amalunga edalele parlamente awebandla eliphikisayo eleCCC akumelanga axotshwe kudalele National Assembly lele Senate ngozithi unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Sokumlamanye njalo amalunga aleli bandla afika phose amachumi amabili axotshwe ngusomlomo wedale namuhla. Kubika uTaboka Ncube.
Lanxa isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu owe High Court sisithi amalunga edale lePhalamende awebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa eNational House of Assembly leSenate ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Chabangu, sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadalelawa namhlanje. Edaleli sanithi kuxotshiswe amalunga amahlanu awe-CCC abagoqela umnumzana Jameson Timba, Webster Mawondera, lo nkosikazi Wongai Thome. Edaleli National Assembly umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokho engakaboni isinqumo somthethwandaba we-High Court, kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazabiselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedalele parliamenta weCCC umnumzana Amos Chibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye wabaxotshiweyo lanxa kulesinqumo seHigh Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. AbeCCC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uChabango ozithi ungunobhala jikelelwa lelo bandla kayisilo lunga labo. Ngakho ke akalamandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukaNgcwabakazi. Abanye abaxotshe namhlanje edala leNational Assembly bagoqela umsekelo wesikhulumeli seTripusi uMnumzana Gift Ostalo Seziba, Admochi Yevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa labanye. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa umbono kaChabangu kumbe uMnumzana Khaliphani Phogeni ibe liphutha njengoba bebengasabela incingo zabo. Ekhuluma ngeStudio 7 ngempela sonto, uPhogeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalunga edala lephalamende kuluhlu lwakuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ephalamende ukuze leli phutha lilungisiswe.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leTripuC uMnumzana Tapfumane Masaya, yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO kanye lamalunga ezanu-PF. Kumbiko esiwethu le enkundleni zokuxhumana, isigodlo lesi sithe uhulumende kumele aphenye lolu daba ukuze kuvezwe ukuthi uMasaya wathunjwa njalo wabulawa ngobani. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa iHuman Rights Watch, Amnesty International kanye leSouthern African Human Rights Defenders Network lazo zethule umbiko zibambene namuhla zisola kakhulu ukubulawa kukaMasaya, yena othunjwe ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections olokudinga umeli wemavuku edale lephalamende ngenyanga ezayo, kulandela ukuxotshiswa komeli walesi sigaba ephalamende ngozithi ungonobhala jikelele we-TripuC uMnumzana Sengezo Chabangu. Umndeni kaMasaya kanye labe-TripuC bathi ukhanya wabulawa ngokuganyulwa ngamabhemba. Sixoxele siphathamandla saleli bandla eMelika uMnumzana Tim Muringayi.
Namhla lilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ngubaba uTapfumane Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression ezikhampenela for his party. Engachayanga muntu, engahluphananga lo muntu. So leyi into eyenzakala eZimbabwe leyi eyokubulala abantu every time masisehlukana ngendaba ze-politics, hayi asikuchiyeni sihlobo zami. Laba abasetshenziswayo bethunywa uyebulala abantu, siyakwazi ukuthi iZANU-PF yiyo ebehind konke lokho. Mabe sithi bona babambe zonke indawo ze-CIO zamapolisa zamasocha ze-military intelligence, kanti pho kuhamba njani ukuthi abantu lokhe bebulawa by the unknown? Sibona kuhamba njalo futhi ngendaba zama-minerals ethu gold mafia, ukuthi i-gold yayichayela i-double up abantu bengakwazi ukuthi kuya ngapha. So yikho esikutshoyo khonoko ukuthi iZimbabwe kathesi kumele kube labantu abafuna ukukhokhelayo, abalothando lwabantu, abalothando le future yeZimbabwe. Ngoba siyabona ukuthi lokhu ungalokhe kuhamba phambili, hayi asikwazi ukuthi kuzozala nkomoni. Ngoba abantu beZimbabwe, they have been patient. Abanye, they have not recovered from since 1965 kuchaywa impi liberation till now. So sithi hayi asihlaleni phansi maZimbabweni, sibone indaba yokuthi sikhiphe iZANU leyi lo mnangagwa wabo, ngoba sebehlulekile ukubusa iZimbabwe in a free and peaceful manner. Thina asilabantu abalodlakela, thina asifuni msindo, sifuna i-peace in Zimbabwe. So lokho kubuhlungu.
udlakela lolu alusoze lwethuse amalunga enu ecine engasayivota yini kuma by elections
ukuthi ama by elections baza siyethusa o kwesasaba angikuboni mina ivote yafelwa ngabantu during the liberation struggle so lokho kokuchaba abantu besethusela abantu since 1980 akusasebenzi ngoba it's a constitutional and fundamental right. It's like your right to breathe, ekusen, ukuthi la uphefumule umoya. So your vote is your right. Ngisho njalo kwabantu abakhulumayo ukuthi izano izachaya abantu during the by-elections and everything. Hayi, konke lokho siyakwazi. But imvumo yakho yokuthi uvote is yours, born with it. And it's constitutionally mandated.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla sebandla le-TRC khona pha eMelika. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kumbe ukubulawa kwabasekeli be-TRC.
The Voice of America.
Elemelika lele Bilitane asethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu lakwele Palestine ele Hamas lona elilwisana lelizwe lakwele Israel. Injongo yezijeziso lezi ngeyokwenqabela ele Iran labangane balo ekungeneleni encedisa iHamas kulimpi esingene kunyanga yesibili. Umpati Ntambo obona ngezemali kuhulumende weMelika, unkosikazi Janet Yellen wethule umbiko namuhla esithi ilizwe lakhe leBilitane ngokuthatha lelinyathelo bazama ukuvimba iHamas ukuthi ingafinyeleli uncedo lwemali yokuqinisa impi yalo. Lokhu kugcizelelwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken yena othi lezi zijeziso zizanceda kakhulu ukuthi iHamas ingatholi uncedo lokuthenga izikhali. Ele Israel lithi abeHamas babulale abakulelo lizwe abaphezu kwenkulungwane 1200. Ngenyanga edluleyo babuya bathumba abaphezu kwamakhulu amabili i-240 abane babo asebakhululwayo. Abe-Israyeli baphindisele ngokubulala abesiPalestina abazinkulungwane ezitshumi lanye 11,000 abagoqela abesifazana labantwana abangahlomanga. Iqembu leHamas likuluhlu lwamazwe akoqela ele abalwa nje ngamaqembu abahlamuki ama-terrorists ehlelwa ngamazwe afana leMelika, Israel lomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera yena othi usekela labo abakhuthaza ukumiswa kwalimpi phakathi kwe-Israel leHamas.
Katesi ngibona njengani umungameli ubaba uBiden wase America lezinye inkokheli zase-Europe yiwo abangalalelwa ngubaba uNetanyahu nxa kuyikuthi sifuna ukuthi impile ime. Ngelinye icele la ngikhona ngibona njengani inkokheli zase-Iran kumbe inkokheli zase-Saudi Arabia ebengakhuluma le Hamas uze layo imise impile.
Ubona ngani eZimbabwe lingaba ngelinye lamazwe angathinteka aphazamiseke kwezomnotho ngalimpi yele Israel kanye leqembuleli ele Hamas lakwele Palestine?
Kathesi umnotho waseZimbabwe awukahlaselwa impile. Impile isasekatshana kakhulu lomnotho waseZimbabwe. Kodwa kuye ukuthi impile izaqhubeka njalo ezinye umbe amanye amazwe azangenela. Uzananzela ukuthi layo iZimbabwe umnotho wangkhona uzaba affected kakhulu ngoba eMiddle East yikho okuvela khona amafutha awe petrol le diesel esiwasebenzisa lapha eZimbabwe. So ukuqonga kwempile kungenza ukuthi layo intengo ye petrol le diesel ikhwele bese wenza ukuthi umnotho waseZimbabwe uguqe ngamadolo ngoba siyakwazi ukuthi amagetsi ayahlupha lapha njalo into eziningi sisebenzisa ipetrol ledizel ukuthi zihambe from point A to point B.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho. Izakhamizi zeGulati esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimota ezithwala uZulu njalo. Zithi ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabomakhale khukhwini kumele zigade izintaba kumbe uxolo sihlobo zami, kumbe zigade izintaba ziye lapho okuphakame khona zisiyadinga amagagasi. Kubika uEzra Chisa Sbanda.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamizi umnumzana Jay Mkandla uthe eGulati akulalutho.
Akudevelophi. So ngoba asithi kathesi imigwaqo ifile iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba bebe kufuna ukuthi vele kulezikhali okumele zivele zilungise imigwaqo kodwa wonke akasidibani lakho. So ngokunye ukubisela intuthuko yethu emuva imigwaqo i-DTF yathi iza kuyilungisa akula khathesi uwalungiswa lapha akade belungisa lapha ngamafowethu bethu abamadiasporas.
Izulu lesiqhotho lisanda kubhidliza isikolo seTogwe Primary le mizi embalwa. Esinye njalo sakamizi umnumzana Jonathan Ndlovu ukhala ngokuthi imifula angenamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Kungachapheki kunje kwakubaba sasiphiwe into zamele ukuthi sifake lapha ukuthi silungise ibridge leli. Iphele komabikwe mabikwe so angukapheki la lokho kungadli kozonto kuyakufanana lakhonoko sicela uncedo isincedisa bakithi abantu abaningi bakhala ngebooster siqase ezintabeni baba siyafuna siyadinga ibooster entabeni sesinetwork silalutho la akula foni njengoba sigulela sinjani sikumele sike entabeni ebusuku phakathi kobusuku umuntu akangisamthatha aphi akula asinyoke lapha imamba zoda baba amapimba mbali.
Olunye ukuthi bobuhlupa kakhulu kulesi sigaba ukuthi amagagasi abomakhale khukhwini awabambi kuhle. Okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo labangani abakwezinye indawo ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp. Izakamizi zithi ukuze zisebenzise omakhale khukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqanse intaba zidinga amagagasi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nangu umnumzana Elvis Moyo.
Ngabe sokubude imonakalo yabi sikhona esigabeni sehluleke ukuthi sithintane. Just because ngoba sila network ukuze ube le network sokumele ukhwela intaba ukuze uthola i-network then eminye ezinye eminye information siyithole sivela outside the country ngoba nabantu abanye babe sesitshela ukuthi ah kathi sesisizwe ngapho sokuthiwa sokuthe kodwa thina sebe singakwazi just because ngoba asila network.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani yabo makhale kukwini kodwa lanamhlanje akulalutho oseluguqukile.
Ngenxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina sifaka ama-address etown asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster kit. Lapho-ke siyacela kulandele besibili ngoba yikho kusihluphayo singaze sitshiye kunjalo nxa wazange kubatshela ukuthi hayi thina sibane sesizamele ukuthi information le physical sibe layo sizama ukudinga ama-subscribers siwa over 9,000 akwento abalapha abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcihlalo wekhansili yematopo njalo engukhansila kawa 22 umnumzana Tobias Banda uthe umasipala wenza konke kusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Umgwaqo wethu phose yonke ifile imigwaqo yonke siyazama njengecouncil ukuthi imigwaqo siyilungise njengoba niyakwazi eminye imigwaqo yeministry eminye ngeroads eminye ngeyani kodwa phose le ethu ecouncil siyazama
Studio 7 ixhumane njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhalekhukhwini ye-Net 1 umnumzana Christopher Muchechemera yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasi atholakale egulathi ukuze abantu benelise ukuxhumana leli hlobo nabangani kalula futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-intanethi
nizaba lequla lami likhangele indawo le libone kule mizamo bani eyenziwayo kulindawo ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni ngizacela iqula lami eliyabe lisemathebheleland lihlolise elingafaka khona i-base station yokuthola amagagasi kamakhalekhukhwini njalo bazayo kuyafika kule ndawo
abe iconnect labo bathembisa okufanayo nangumanjinela wali company umnumzana Thawona Jakachira
let me fix that one for you I will fix it for you definitely Mrs. Ban I look up with my planners and see how quickly we can get the network up there
Mana ngilungisisa udaba lolu ngizakulungisisa ngizakhuluma labahlolisi sindawo le inetwork itholakale
Izakhamizi zithi imatopo ngesinye seziqindi esabelweni semandebeleni ezisale emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko ngihimele Studio 7 ngisegulathi yamatopo Matabeleland South Province ikamra mngeza Jesus Banda
Ingcwethi kwezempila kahle zithi abesilisa abanengi okugoqela abasakhulayo labadala babulawa imikhuhlane elapheka lula ngoba balesidensi sokuya ezibhedlela ukuyadinga ukwelatshwa nxa bengezwa kuhle kubika uTobias Mudzingwa
Njengabo bonke abesilisa emhlabeni jikelele, abesilisa beZimbabwe babikwa bengasukumeli phezulu njengabesifazana ukuze bekwelatshwa ezibhedlela nxa bengizwa kuhle. Inhlanganiso yeWorld Health Organization layo yakufakaza ukuthi abesilisa abanengi emazweni awezwekazi leAfrika bayadonda ukuya ezibhedlela ngenxa yezizathu ezijeneyo kodwa isihamba phambili kuyikuthi babe bengafuni ukubonakala njengamadoda angaqinanga alaliswa phansi yimikhuhlane. Umqondisi weklinika enceda abesilisa ngezempila kahle eMens Health Clinic Zimbabwe umnumzana Ben Ncube uthi abazali balomthwalo omkhulu wokufundisa abantu babo abangabafana ngokuqakatheka kokulondoloza impila kahle yabo.
Siyakhuthaza abazali ukuthi khona nabe kwansi ukunceda abantu babo nge-support njalo ke lama finances lokubhadala ukuthi bekwansi ukubuya esibhedlela. Thina lathi siyazama ukuthi khona nama prizes ethu ebelawa ayenza ukuthi even abasakhulayo bekwansi ukubuya bezothola usizo.
Udokotela wempilo kobulawayo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi ngokungayi esibhedlela masinyane abantu bafaka impilo zabo engozini enkulu
kubi kakhulu ukuthi umuntu nxa egula engahambi kuyabonwa ngodokotela kumbe ngomongikazi ngoba umkhuhlane uyabe ukhula usiya phambili ethi nxa ethi yafika esibhedlela kuthola ukuthi hayi isikhathi sesihambile soku too late ukuthi bamncede umuntu aphangise ukutshona Yikho siyaxwayisa kakhulu ebantwaneni abangani ababafane nangani bancane laba kuthiwa ngama youth ukuthi bangaze bazenza ukuthi baqinile kakhulu imizimba yonke iyafanana nxa umkhuhlane sukhona bagijime baye esibhedlela
Osakhulayo umnumzana kubuya majahana uthi abanye abesilisa besaba uyahlolwa ngodokotela ezibhedlela lasemakliniki ngezizathu eziningi
okunye mfowethu mboni ngazani wesaba ukuthi umuntu esehambile bamtshela ukuthi hayi usubanjwe lo mkhuhlane kumbe sokuyafuneka lokhu lalokhu so umuntu usuka nje ukuthi hayi ngcono ngihlale nisebunyameni bese ngihamba kudokotela ma sezishubile ungasela plan ukuthi ngathini
Omunye osakhulayo uThabani Mlilo umlobi wengwalo njalo ofundisa intsha ngezamabhizimusi uthi amasiko lawo angesinye sezizathu ezenza abesilisa bengathandi ukuya ezibhedlela
amasiko ethu lendlela esiphila ngazo kuba le lokubangela ukuba abantu bangahambi kuma health facilities ngoba sebekule inye umbono yakukhona ukuthi okudinga usizo ngokwabafazi kumbe amankazana njengamadoda khonokhwana nje ukuba lebhilifi ukuthi kuthiwa lengedoda ufuze uqinisele umzimba wendoda uyazilapha
Umbono kamlilo ugcizelelwe ngosakhulayo weGwanda unkosikazi Sibongumusa Ncube, yena othi iningi labesilisa alifuni ukubonakala ngani ngamadoda angaqinanga.
Indlela esikhulisa ngayo abafana ikho kwenza ukuthi bekhule bebe ngamadoda abayesaba ukuya esibhedlela ngoba besitshela ukuthi indoda kumele iqine, indoda akumelanga idedese, lokuthi inyembezi zendoda ziwela esifubeni. Yikho bekhetha ukuthi ngangcono bewele phansi, begulele ezindlini, befihle.
Ocubungula indaba zabatsha njalo engumbalisi ekolitshini leLupane State University, umnumzana Mbulisi Ndlovu, yena ukhonone ngesiphatho esibi sabasebenza emtholampilo esithi lokhu kungaba ngokunye okwenza abesilisa bengafuni ukuya kwelatshwa.
Abongikazi bona laba abemtholampilo labadokotela kawafundiswanga, singathi ngesilungu kasensitizwanga kundingeko zama-adolescent. So nxa befika laphana mebhindle labaphatha ngayo, uyathola ukuthi yenza ukubana abatsha laba bagcine besesaba kusasa nxa bengagula ukuthi babuyele emtholampilo wona lowo ukubana bayethola impilakahle leyo. Then okokugcina, isizathu sokugcina yikudula, hhayi imtholampilo sudula.
Ezinye ingcweti ezisebenza labasakhulayo zithi uhulumende kumele amanyane lenhlanganiso ezizimeleyo baphume lemikhankaso yokukhuthaza ontanga banamuhla ukuthi badinge usizo lokwelatsha umkhuhlane usalapheka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Umqeqeshi weqembu labesilisa eZimbabwe emdlalweni wenguqu uBaltimore Brito useveze ithemba lokuthi ama-Warriors azaqhuba kuhle emdlalweni wawo lele Rwanda kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma phezu komdlalo wesibala sikaGroup C ozaqhutshelwa enkundleni yeHuye khonale kule Rwanda kusasa emini, uBrito uthe sebehlome baphelela njalo amalungiselelo abo ahamba kuhle.
Siyakwazi ukuba iqembu leRwanda lidlala njani ngemva kokubukela imifanekiso yalo lidlala. Njalo silengcwethe ecubungula umdlalo wenguqu esiphiwe ikomiti eqondisa umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Sekungenzeka kodwa ukuba bantshintshe ukuthile, yikho lathi kumele sibe lawethu amaqhinga aza kwenza labo badideke ukuba kuqhubekane ngathi.
UBrito uqhubekele phambili wathi abadlali yibo kumele badlale ukuzimisela okukhulu ngoba isikhathi sokulungiselela imidlalo yeqembu lesizwe sisifitshane.
Siyakholwa kukho konke ebesikwenza silungiselela lo mdlalo, njalo sisebenze kuhle labadlali. Kodwa bona yibo kuzamele badlale ngenhliziyo yonke ngoba isikhathi sokulungiselela umdlalo sisincane. Sikubonile ukuba baze lapha ngoba beziqhenya ngelizwe labo, njalo bazimisele ukulilwela.
Umdlali odlala eSengilandi uMavelas Nakamba laye ugcizelele ukuba bona njengabadlali kuzamele bebophe ziqine ukuze baphumelele.
Sesilinde ukuqala kwawo umkhankaso, njalo siqala ngawo umdlalo wethu leRwanda. Sizathatha umdlalo ngamunye ngamunye, njalo siyazi imidlalo yeqembu lesizwe yehlukile kule midlalo yamaqembu. Yikho lathi njengabadlali siyakhuthazana ngesikhathi sizilolonga ukuthi senze kuhle, siphakamise ilizwe lethu.
Ilizwe leZimbabwe likusibaya sikaGroup C kumkhankaso wokudinga amaqemba wezwekazi lase-Afrika aza kuyaphatheka komncintiswano wezwe zomhlaba ndawonye leBenin, Lesotho, Nigeria kanye leSouth Africa. IZimbabwe izadlala leNigeria emdlalweni wayo wesibili ngensonto ezayo, njalo lo mdlalo lawo ozaqhutshelwa khona lekwele Rwanda. Njengoba ilizwe leZimbabwe lingela nkundla elungele ukuba lingadlalelwa imidlalo yezinga laphezulu, imele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokuthunjwa lokubulawa kwelunga le-Triple C umnumzana Tafumane Masaya. Siziphethe ngebezihamba phambili. Sokulamanye njalo amalunga edalela eParliament awe-Triple C asexotshiswe ku-National Assembly laku-Senate namuhla. Lanqanje inkantolo ye-High Court inqume ukuthi lokhu kumele kumiswe. Kwanele Mthwaka zomuhle, likhumbuleke luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri eZimbabwe.